soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani izibukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 26 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathi mdambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le coronavirus i-lockdown.
Ukuthi abantu ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani isanatsana ke into enjalo sokuyisiphithiphithi ngathi zembuzi ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani.
Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa eyokwethusela abomsakazo weStudio 7 isolwe ngabanye. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sihlaziya amathuba amabandla ezombusazwe kukhetho ikakhulu esigabeni seMathebeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla okuthi lingalwisana lezano liphelile du.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Mphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye izindawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus i-lockdown. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-inspector Bert Nikoncube wazise ngolwesibili ukuthi idolobho lakobulawayo selizaba phansi kwemigoqo emitsha egoqela i-curfew yokuthi abantu abasavunyelwa ukuhamba hamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha. UMangwiro uthe umongameli Emmerson Mnangagwa nguye yedwa olelungelo lokumemezela imigoqo ebalisa ukuvalwa kwelizwe. Imbiko kaMangwiro isibangele ukuxokozela abantu bengasazi okuliqiniso. Asiko kwakuqala ukuthi uhulumende edule imbono ehlukeneyo kudaba lwe-coronavirus. Kumaviki amabili adluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wethula amazwi okuthi imbuthano isizavunyelwa, kodwa akudlulanga malanga ambalwa umsekeli wakhe onguye njalo umphathi intambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wethula umbiko ophikisayo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe ukuthi zithini izakhamizi zakobulawayo ngalolu daba.
Esikuzwileyo nxa silandela iphepha le-chronic yelakobulawayo ukuthi i-curfew leyo ekade yakhulunywa ngamapholisa ka-6 PM to 6 AM kuthiwa kayikho ngoba umuntu olelungelo lokuthi afake ama-lockdown anjalo ngumongameli. Kukhulunywe-ke kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathi intambo wezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana kuvezile khonokho ukuthi hhayi lokho ukuthi abantu sokusiba le-curfew i-hard lockdown leyana ukuthi dusk to dawn curfew kuthiwa hhayi akukho. Kodwa-ke kuyanake inanzelela ukuthi okukhona ukuthi izindawo lezi eziqanjiweyo kukhanya zisengozini yegciwane le-COVID-19.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwa.
Imbiko le isidale ingqubevana ezingqondweni zabantu ngenxa yokuthi izolo lokhu nje abantu kade belandela imithetho izitolo bezivalwa ngo 3 emini. Kodwa ngenxa emva kombiko lo sesiteza ubona uphuma emapepeni kuthiwa ukuthi umseli kaMphathi Ntambu utheni kuthi ukuthi abantu ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani sisanasana ke into enjalo sokuyisiphithiphithi ingqathayi zembuzi ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani ngenxa yokuthi nxa kuthiwa onguye obiza i-lockdown ngumongameli kutho ukuthi bonke abakhulumile abangasibo bomongameli into abayikhulumayo abantu bangeke babe besiyalalela ngenxa yokuthi sisamelele lona lanelizwe elifele livele ofisini ephezulu kathesi ke abantu sebeza kwenza umathanda besenza ke kuxubane yonke into ngenxa yokuthi kade sebengenile emzileni belandela khona okade sokukhulunyiwe kodwa ke kathesi ngibona abantu asokubadida
bona abantu bebeyilandela na imigoqo le kusukela ngelanga okuthiwa ebimele ilandelo.
Osomabhizimusi bakobulawayo hayi bebeyilandela futhi ngoba izitolo zabo izolo bezivala ngingananzeleli ezinye kade zivale ngo-3 sibili hayi labantu beze bevele sebephithizela kutshaya u-3 khonaphana emini ukuthi hayi sebebuyela ezindlini lanxa nje amabhasi kazubukho kade silela ngoba kugcine sekuyiziqukuqhuku khonaphana lapho okugadelwa khona kibo hamara usiya kibo lion ngale hayi abantu bebegcwele benyakazela amabhasi kuyiyo kade silela so ngokunjalo-ke bekuyisibonakalo sokuthi abantu bese belandela izinqumo kade sezifakile. Kodwa ke kathesi ngibona sokuzaba nzima ngoba abantu sebedidekile abasakwazi ukuthi okuyikho lokungayisikho yikuphi.
Umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa ngesiqubu esethusayo elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi kumanani ethulwe izolo kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe yi-COVID-19 abane bengabenkwabazwe kuthi abathathu bengabakobulawayo nezinye indawo zelizwe. Kubanjwe abafika phose 1,911 igciwane le-coronavirus kumanani ayizolo. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 likhuphukile lafika kwabedlula 11,901 abahlatshwe ijekiseni eyakuqala kumanani ayethulwe izolo kuthi abazinkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,701 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Osaphethe isikhundla sokuba unobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla leZANU-PF umnumzana Patrick Sinamasa eyokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 kanye lenhlanganiso ezisebenzisana lozulu elizweni isolwe ngabanye. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wakhe awethulele intatheli zindaba ngesikhathi engena umhlangano lazo emahofisini esigodlo seZANU-PF eHarare, uChinamasa uchaze umsakazo weStudio 7 njengomsakazo osebenzisana lohulumende wakwelemelika ukufeza izifiso zalelo lizwe okubalisela ukufakela inkokheli ekuZANU-PF lohulumende izijeziso zomnotho. Impiko kaChinamasa isolwe ngabanengi okubalisela abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba ezisacathulayo eye-Young Journalist Association Zimbabwe YOJA. Isikhulumeli salenhlanganiso uLeopold Munende upha umbono wenhlanganiso le kunkulumo kaChinamasa.
Okukhulunywe nguChinamasa ngumsakazo weStudio 7 kutshengisa ukuthi iZANU-PF ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba. Bafuna intatheli zindaba zibe zibhala kumbe zikhipha lokhu abakufunayo. Okwenza iStudio 7 asikaboni iStudio 7 iqamba amanga, asikaboni iStudio 7 ibhala ngenye indlela esingathi asikho intatheli zindaba.
Umunende uthi inkulumo kaChinamasa isibatshayisa ngovalo labo njengentatheli zindaba ezisacathulayo.
UChinamasa yena usola ukuthi iStudio 7 ibhale iqiniso abangafuni ukuthi lazakale. Sesethusela intatheli zindaba. Ngiyabonga sasebenzisa. ke thina njengentatheli indaba ezincane lokhu kuyasethusa ngoba lati sesesaba ukuthi singabhala indaba abangazifuniyo bona lati sizathethiswa ende uvela thethiswa asandle ukuthi winozenzakala phambili
obona ngezokucubungula ezombusazwe ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo laye upha umbono wakhe
engingakutsho engikubonayo lapha elizweni kumbe esingakubiza ukuthi kuthiwa yi-authoritarian regime singakhangelela noma yini you can expect anything singakhangela noma yini ingayenzeka njengoba ngishilo ukuthi iZimbabwe Democracy Institute ihlala ikhuluma ukuthi iZimbabwe isenkingeni yalokho okubizwa kuthiwa yi-competitive authoritarian regime
kesizwe isikhulumeli sikahulumende umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa ekhuluma phezu kwalolu daba
Why don't you phone him? He is acting.
Kuza yena angithe nguye okhulumileyo mina ngazi lutho.
I'm the government spokesperson. I haven't said anything and I don't know what you're asking.
Umsakazo weStudio 7 wethule umbiko othi phansi kwendikimba yenhlanganiso yeVoice of America. Umsakazo weStudio 7 usakaza indaba ezingasekeli ihlangothi njalo eziqotho. Indaba zeStudio 7 zithembekile njalo lomsakazo ukhuthaza ingxoxo eziqhakathekileyo ngokwenzakala kuzwekazi leAfrika kwelemelika lomhlaba jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle lwamshweshwe
Lamle lanampawa kuwembula
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle lwamshweshwe
Lamle lanampawa kuwembula
Gukama
Lamle
kwezemaphandleni umphathi ntambo obona ngenhlelo zikahulumende esebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo uvumile ukuthi ukusilela kwemali sekuphazamise ukwakha kwedamu leThuli Manyenge elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kanye nendlala esigabeni seGwanda South abakhaleli damu bathi uhulumende kabhadali kuhle okudala ukuthi umsebenzi ungahambi ngemfanelo okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda
uGumbu bevakatshele isigaba seMatabeleland South ukuzobona ukuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamuleli uqhutshwa njani kunenezinye inhlelo ezenziwa kulesi sigaba izolo ukwakhiwa kwedamuleli sekuqalile njalo ngemva kokuma komsebenzi nakenye ngenxa yokuthilela kwemali okhokhela ngokwakhiwa kwaleli damu umnumzana Paul Dengu osebenzela inkampani yeChina Water and Electricity Corporation utshele iqula ebelihamba lo mnumzana Gumbo ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu kuphazanyiswa imali ebuya ngeziqephu
Get 43 million at TGF. It's not enough, but we think we can do enough work to make good progress this year. Yeah. 87 million is the contract price of this US dollars. Is the contract price of this gem, and that's what we need to complete the gem. We are going to include some irrigation works on the Kuyu side. That one will be addition to the contract price. But for now, we are the dam and the canals to that place is. $87 million.
Lonyaka siphiwe i-43 million RTGS ayeneli kodwa ezasiza ukuthi siphutshe eminye imisebenzi. I-87 million United States dollars yiyo ifunakalayo ukuthi siphutshe lo msebenzi. Sizafaka njalo impompi zokuthelizela eGuyu irrigation.
Ugumbu uvumile ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu kuhamba ngesiqubu sikafudu kodwa wathi uhulumende uzimisele ukufeza lo msebenzi.
Informed that the construction of the dam was conceived in the 1960s and the site establishment works began in 2006. But progress has been impeded by budgetary constraints. The advent of the new dispensation has led to the resumption of works at the site, with the dam earmarked for completion within 2 years.
Nizwa abesithi ukwakhiwa kwedamu leli kwacaca ngangabo 1960 njalo abakhayo bafike lapha ngomnyaka 2006 kodwa ukwakhiwa kwalo kwaphazanyiswa ikuselela kwemali ukuvela kombuso wenew dispensation sekudale ukuthi leli damu liqale kwakhiwa njalo sikhangelele ukuthi libe seliphele ngemva kweminyaka emibili.
Umnomzana Collins Banda olwela ukulondolozwa kwemvelo njalo isakhamuzi seNtebe uthi nezakhamizi abazange batshelwa lutho ngokwakhiwa kwaleli damu.
Ezemvelo nezikhathi esikuya siyabona kuyadilizwa izintaba laphana kunengonye okuzadilizwa vele kwemvelo kade kukhona right kubiselwa njani how do you compensate how do you compensate kulokhu yana osekulahlekile esesikudilizile amatsha adilizwa kulokutshintsha kwesimo esezemvelo kade sikhona kodwa kathesi nxa sesidilizile kuzabe sekuminjani.
Ngaphandle kwalokhu uSibanda uthi ningi labantu abaqhatshwa ukwakha leli damu ngabantu bokuza
kuzobuya indaba yokuqhatshwa kumbe ukuqhathana khona phana emanyange still asisuthiseki kangako ngoba kulabantu abasanitizayo abantu khona phana emagedini kodwa ulimi abalukhulumayo kathesi angizwanga ukukhuluma isisu noma kukhulunywa isiNdebele kumbe ngithi isiKhalanga kulolimi kulolunye ulimi olukhulunywayo khona phana ukutshengisa ukuthi labana ngabantu abavela kathana kwezindawo kambe khonapha asilabo yini abantu abakwanisa ukuthi basanitize abantu zonke lezi zinto ezivame ukuthi zinandele masinyani ukuthi sisebenzeni kahle sizwane iproject nxa iphela kungabi khona izingxabano.
Umphathintambo wesabelo sezansi emaNdebeleni umnumzana Bedni Khoncube babekhaphe ugumbo uthi indlala izaphela du xa leli damu lingakhiwa liphele.
Indlala once Thuli Manyange is completed i-construction yayo will say bye bye to hunger sesiphila.
Umnumzana Love Moncube oyisakhamuzi seMatobo uthi inhlelo ezifana lalezi kanye lolokubhalisa abaphatheki ekulweni impi enkululeko ngamaqhinga ebandla libusayo lezanu PF ukuhuga usekelo kusiya kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Ngokuzano manje idinga indlela zokuthi abantu beyivotele bantu khangelani ukuhlupheka okukhona indaba yezano le like linanzelele lokhu kwamanje kokubhalisa salwa njengathi sasingama-youth ngaleso sikhathi but-ke mase sizobhala lamhla sekuyovotini sikukhangela ukuthi i-campaign indlela yokudingela lani i-5 million yalalana kuthiwa bazayirejista so sithi ebantwini bantu limi kanti mase siyevotini khangelani.
Ugumbu ufike njalo emgwaqweni osuke egwanda usiye emapisa osule mnyaka ungafakwanga ithara waphinde wavakatshela lapho okumele kwakhiwe iGwanda State University phansi kohlelo lwe-National Development Strategy NDS1 uhulumende uthi uzasebenza gadalala ukwakha amadamu ukuze kube lamanzi esigabeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseThuli Manyange eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Bekezela Maplanka isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Queens osichasisela okuningi ngenjongo yenhlanganiso le.
Kunhlanganiso le khathesi ngathi sesidlula inkulungwane i-1000. So inhlanganiso le ivulwe kumnyaka ophelileyo ngoMarch okwabangela ukuthi inhlanganiso le ngiyivule empilweni mina ngumuntu othanda abantu. Ngingumuntu futhi ozisebenzayo uthanda ukusebenza kakhulu. So kwathi kunjalo kwaba lesikhathi sokuthi kwaba li-lockdown umkhuhlane lo owe-COVID owabuyayo khonapha ngoMarch ugalisa lapho abantu bonke bavalelwa nje ukuthi abantu bengahambi ama-shops ayelezikhathi zokuvula into ama-hours angkhona emalutshwane. So ngakhangela ngabona ukuthi omama abaningi abakuma-business sisemuva kakhulu ngakhona lokuthi asakwanisa ukuhamba-hamba. So ngokuvula inhlanganiso leyi ngafaka abantu engangibazi kakhulu engangibazi labo ngathi kabalethi ababazi ngase ngifikelwa ingqondo yokuthi umuntu wonke othengisayo kabuye afake konke akwenzayo ku-platform yona leyi ngatsho nje njalo nje ngesilungu ukuze abukise abantu bonke babone ukuthi lwana uthengisa lokhu lwana uthengisa lokhu nxa ngabe ukuthanda sasikhuluma nje ku WhatsApp group khona phana ukuthi hayi mina bemfuna imbida echomoli hayi mina bemfuna lokhu so uthola ukuthi kuba lula endlela okunye isizathu esikhulu sokuvula ihlanganiso leyi ukuthi njengabomama sithole ukukhuthazana sithole ukufundisana sithole njalo ukuncedisana kuma business ngoba ungathola ukuthi omnye umama uyabe elawo umbono elesifiso sokuthi enze ibusiness but engelambono ukuthi angaqalisa njani ngabona kufanele ukuthi ngihlanganise wonke umuntu okuthiwa ngumama kungabi lo mama esimkhethayo kube lo mama othengisa amatamatisi umama othengisa izwithi emgwaqweni umama othengisa izigqoko esitolo kube lo dokotela kube le lawyer phakathi kube labo magistrate phakathi ukwenzela ukuthi sithole ukufundisana for example bese kwenza kakhulu ukuthi inyanga zonke siyanxusa omongikazi esingathi maybe osebenza ku cancer screening ku cervical cancer screening siyamxusa simcele abuye ku platform online abuye simnike isikhathi asifundise omama ukuthi siziphathe njani ukuthi singatholi umkhuhlane onalo ohluphayo njalo futhi yiwo oqeda omama okuthiwa yi cervical cancer sibe lesikhathi futhi sokuthi thina sodwa omama siyacelana ukuthi siphanane izikhathi sikhuluma ukuthi hayi mina ngithengisa lokhu ndobunzima balokhu lalokhu lalokhu so ngokunjalo ke sibona umsebenzi ukhula usiya phambili
imali yokwenza konke lokhu liyithatha ngayo
hayi okwakathesi bekungela muntu osiphathisayo ngiqalisa ukuvula inhlanganiso leyi bekuyimi ekade ngibhadala zonke indleko ekade zingabe zidingakala so khathesi siyaphathisana nje ukuthi inyanga zonke silo mhlangano esiyenzayo so siyathi umuntu nxa engalova emhlanganweni kule find a teaser ayibhadalayo phakathi kwenhlanganiso naleyi kwenzakala izinto ezinkulu kakhulu esizenzayo esingabomama sesagruphana into 6 kumbe 4 kumbe 3 kusiya ngesikhwama somuntu ukuthi yena uminjani siyagebhelana imigodi sa-approacha i-company sakhuluma labo sabatshela ukuthi thina siyigroup sicela ukuthi basincedise ngokusigebhela imigodi njalo sicela i-discount abafakelana amasola ezindlini njengoba amagesi siyakwazi ukuthi ekhaya ahlupha bafakelana amasola abanye futhi ngabathengelana izimota abatshalana izimali bethengelana izimota abanye futhi ngabatshalana izimali manje ukuthi siqalisela ku-$20 abanye betshalana ama-$50 kusiya ngesikhwama sakho so izinto esizenzayo eBulawayo Queens ziningi including futhi ukuthengelana i-groceries ya koqa imali nyanga zonke thenge i-groceries sibeke sishare after 6 months omama ngabantu abakwanisayo bayehluleka ngenxa ya engathi ngesithiwa ngama-resources but ngabantu abazimiselayo nje bazimisele into yabo bayenze yikho kuthiwa omama zimbokodo ngikhona sibili kakhulu kwezombusazwe kakhulu kodwa-ke iBulawayo Queens vele safaka umthetho wokuthi asifuni ezombusazwe phakathi njalo okunye esakwenzayo njengoba ngikhulumile kuqala ukuthi iBulawayo Queens igoqela omama bonke abavele endaweni ezithiyeneyo savula i-intersection group igroup yomthandazo ukuthi singabi ngabantu nje abavule i-WhatsApp group leyi kodwa akube ngabantu abavula i-WhatsApp group leyi beholwa nguNkulunkulu okulabafundisi labavangeli abavela kumachurchi athiyeneyo abasithandazelayo ebusuku lemini
lowo nkosikazi ibekezela maplanka isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC jabo
siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba namuhla sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluka nyaka ka 2023 sikhangela ke amathuba amabandla achiyeneyo ezombusazwe ikakhulu kusigaba seMathebeleland.
Ngesimo ibandla le-MDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano, liphelile du, akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano. Kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane ye-MDC from A to Z lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilona elithobelana lezano. Kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano liyinqobe, kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani. Ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu kade belandela uChamisa asebechithachithwe imithanithani yokwenza kukaMnangagwa ethenga abantu be-MDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho. NgokwaseZimbabwe, ngokwepolitiki yaseZimbabwe, umbangazi waseZimbabwe, bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe uMnangagwa ngumuntu ongenamandla, umuntu ongela popular support, umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu, abanye bebona ungani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ibandla lezaphu okwalo sekwaphela, waphela ngaphansi kobukhokheli bukaJoshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo. Konke lokhu esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support emathebeleni noma kuphi. Ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besaphethwe yikufisa kwakukhona kudala, kodwa ngeke kuphinde kwakhe ke kube khona. If ngaphansi kobukhokheli obunjengo bukaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu, izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadube nje okuthile. Kuyini osokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu bexhumananga le mbali yokulwelwa kwelizwe, ngoba yikhona izaphu eyaziwa ngakho. Lokho kunye asigcineni imbali yezaphu njengabantu begcina amathamba aboyisemkhulu, akulondoloze kahle, siyihloniphe, singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje. Kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona.
Bakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMathebeleland singabona lebandla leMthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya. Ungakubona kusenzakala yini khona?
Kusiya ngokuthi ukhankaso lwabo balomisa kangakanani, njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa. Umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni. Abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu yizano, bathathela into yabo yonke, baphucwa konke ukubenza babe ngabantu, basenanhlizi hlonipho abayiphiwayo, basele nje beze. Yikho ke i-MRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMathebeleland, ithole le mali yanele ukuthi ikhankase, ingaba nakho ukuthi idobhadobhe lapha lalapha. Mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma izithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisane nalezi zinto ethi sezenziwe izano, ngoba osekwenziwe izano lo mbuso wezano kusukela nje ngo-1988 eMathebeleland kubi kakhulu, kuhlasimulisa umzimba. Abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle. Izwe laseMathebeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngakube ngaleyo ndlela. Yiko ke i-MRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Loke bekungumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo ukufikezayo. Siyabonga sithandekile. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakoBulawayo zifakelwe imigoqo emitsha yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus i-lockdown. Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba nguNobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lwezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa yokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 isolwe ngabanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lila.